ekhuluma la bezindaba ngemva komhlangano awuqhubele siphathamandla zesabelo lesi phezwe indlela afuna izinto zihambe ngayo. Uzikhalala uthe izenzo zabahlasela amaroli zifana lokwenqabela intuthuko yalesabelo.
We are not going to tolerate that. We are going to enforce law, and we have instructed police to ensure law
is enforced. Sisebenzisa umthetho. Sesitshele amapolisa ukuthi abophe bonke abathisa amarolila. Akekho esizamthiya ngaphansi.
Sekulezinyanga kuqhamuke imbi phakathi kwabatshayeli bamaroli bakwamanye amazwe labakwele South Africa. Abakwele South Africa bethesa bakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi. Baningi abatshayeli abatshayayo abanye betshiselwa amaroli kulodlakela. Noma kunjalo, umphathintambo ogatsha lwezokuthutha uMnumzana Fikile Mbalula uthi bafuna nokukhangela insolo ezithi ulabatshayeli bamaroli la abangela mvumo yokuba selizweni.
Using the laws of South Africa, labor for South Africans to get higher numbers and eliminate all illegal people in the system.
Sizasebenzisa imithetho yemisebenzi kuleli ukuze abakwele South Africa kube yibo abaningi kwezokuchayela. Sizakhupha bonke abachayela ngokungekho emthethweni lokujezisa ababaqatshileyo.
Ukungenela kwarhulumente wakwaZulu Natal kulolu daba sekumukelwe ngezandla zombili ngabachayeli bamaroli beZimbabwe, iningi labo abaphatheke kabi kakhulu ngalokhu kuhlasela. Omunye wabachayeli laba ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe utuhlupho yikuthi abahlaselayo laba bahlasela ngitsho labatshayeli abalemfanelo zonke zokwenza lo msebenzi.
Nje into besicela singabantu besimo silapha singabashayeli njalo silapha ukuthi ugovernment walabo wakuleli waseSouth Africa asibone asimele nabo ngoba bayazi isituation yasekhaya kithi lapho esivela khona.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sombululwe ukuthi abatshayeli bakwamanye amazwe baqoqane basebenze ndawonye.
Sibagqugquzela kakhulu ukuthi kumele bajoyine ama-trade unions eSouth Africa lapho esabe sikhuluma khona lohulumeni weSouth Africa ukuthi udaba lokutshisa ama-truck luphele, njalo futhi sifaka lezikhalazo zabatshayeli abavela eZimbabwe.
Kusenjalo abanye babatshayeli laba sebesungule inhlanganiso yabo abayibiza ngokuthi SADAG Drivers Association ngethemba lokuthi izakwenelisa ukuqeda uhlupho lolo. Ngimelwe 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.